Umongameli Emmerson Mnangagwa usesigodlweni seQatar eDoha lapho asayine isivumelwano sokusebenzelana ndawonye lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani izolo ngendlela yokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa iningi selivese imbono etshiyeneyo ngohambo lukamongameli Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende emazweni atshiyeneyo selokhu wathatha intambo zombuso. Abanye bathi kufanele anikwe isikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa abanye abanjengomnumzana Dumatine Maisizalo nesezimbabwe esihlala eMelika bathi kulusizi ukuthi akulanguquko ebonakalayo elizweni.
Umongameli Mnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama-investors but asikezwa anything tangible on the ground ukuthengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali.
Incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulutshwana okungatholwa ngule Zimbabwe eQatar.
Nxa ehamba vele siyadinga amafutha kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iQatar akulalutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Aso industrial nation ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona oVictoria Falls abo oWange National Park kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele belokhu ehambahamba asikazi sizwe ukuthi kulento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arabs bewabeyila mafutha belezimali okungadotshwadizeni khonokho okungconywana.
Ekhuluma lo msakazo we-Studio 7 ese-New York kumaviki ambalwa edluleyo umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifusiso Moyo laye owayephakathi kohambo olufanayo uchasisa ukuthi imizabalazo le izaba nomthelela bani kwezomnotho kanye lokuqeda ukusilela kwemali emabhanga.
Into ephakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengisele kwi-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority that is esiyenzayo. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama-investors abuye, ama-international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale and then i-confidence ibe khona. Then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Kuhambo lwakhe eQatar, umnumzana Mnangagwa ukhatshiwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa wezokulima umnumzana Perrins Fury kanye lobona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu umnumzana Winston Chitanjo labanye. Laba babikwa besithi sebakhe ubudlelwano labanye babo eQatar ngendlela yokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.